Ngingathi mina umkambo lo ulethuba sibili elokuthuthukisa i-economy lo ulethe inguquko enkulu kakhulu. Kodwa udubo esilalo nguhulumende kathesi ongathembeki ikakhulu nxa sikhangele i-currency policy, ngoba uzakhumbula ukuthi eminyakeni edluleyo uhulumende wahle wamisa ukusebenza kwama-US dollars, abantu abaningi balahlekelwa izimali zabo. So nxa kuyukuthi uhulumende usela ama-policies asegcekeni njalo kulama-guarantees awokuthi izimali zabantu bazazithola nxa sebezifuna, kungenzakala sibili ukuthi umkambo lowo ube ngcono sibili ukwedlula oweZimbabwe Stock Exchange oseHarare. Umkambo lowo uyabe uthatha ama-US dollars kuphela. So sithi ukuthi amaZimbabwean dollars nxa abantu befuna ukuthi befake iZimbabwean dollar baye besiya eZimbabwe Stock Exchange. Nxa kuyukuthi bale foreign currency yikho bazaya Victoria Falls Stock Exchange. Umuntu wonke nje uyakwanisa ukuthi aphatheke kumkambo lowo. Kulendlela ukuthi ungaregister ngayo njalo uhle uqalise ukuthi ufake ama-investment. Kodwa udubo yilo lolo elokuthi abantu kathesi kabakabi lethemba elokuthi nxa imali bengayifaka kumkambo onjengalowo angama-US dollars bazawathola na nxa sebefuna ukuthi bawathole ama-US dollars wona lawo. So ngibona njengani yikho okumele uhulumende aphume egcekeni aniki guarantee sibili ukuthi abantu bazathola izimali zabo nxa kuyukuthi sebezifuna.
Ubona abazotshala imali zabo bebuya ngobuningi babo yini?
Abanye bazabuya, kodwa ngibona ukuthi bazabuya lobuningi ekuqaleni. Bazafuna ukuthi babone ukuthi i-stock exchange yangkhona ihamba njani, imithetho yangkhona ihamba njani. Bangaba khona sibili abazaqalisa ukuthi bafake imali zabo lapha, kodwa abantu nxa sebelethemba elokuthi izimali zabo zi-safe njalo bazazithola, yikho abazabuya lobuningi ngobuningi babo. Kodwa khathesi ngokubona kwami bazaba khona abalutshwane abazafuna ukuthi benzi esingathi i-experiment yokubona ukuthi kuyasebenza yini njalo kuyasebenza njani, bese bebona ukuthi bengaqhubeka yini.